sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 kuMpalakazi 2024 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lanxa ube sekhulile seleminyakele ikhulu ukwedlula kwalowa engumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo 70s ukuncedisa ukuletha ukuthula.
Umhlaba wonke ukhalela umdeni wayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo.
Umunye wabantu wenza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uKhatha, so umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho.
Abalandela ezombusazwe bathi uKhatha wayeyindoda emadodeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labezombusazwe eMelika sebeqale ukuthumela amazwi enduduzo kulandela ukutshona kwayengumongameli weMelika uNumzana Jimmy Carter obhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Joe Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden bathe amazwe omhlaba alahlekelwe kakhulu ngumkhokheli woqotho obezinikele kuphathiseni uzulu. Osanda kukhethwa ukuba ngomongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe uKhatha wahlangana lobunzima ngesikhathi engena embusweni kodwa wenza konke okwakusemandleni akhe ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
UJimmy Carter came into power impi eZimbabwe thina kithi laphana zisitsha. 77-78 laphana engena. It's significant ngoba uJimmy Carter iZimbabwe he prioritized it. He was overt about ekhuluma sibili and the reasons that he said ukuthi iZimbabwe was important to him ngoba he was surprised ukuthi after a civil war for 100 years he said ukuthi amakhiwa continued to mistreat abantu abamnyama lapha. And he regretted ukuthi azange angene ku civil rights movement, and so he had that guilt factor ukuthi ngoba uhulumende kaKhatha wangena ngama human rights lama socialist policies.
Kudaba leZimbabwe wangenela kangakanani ekuletheni inkululeko?
Wahlala phansi lama guerrilla forces onkomo labo mkazi, whereas ama-previous administration ayengani resistant i-administration ka-Ford. UKhatha wa-prioritizer and yena with u-Andrew Young labana. U-Andrew Young we-envoy yakhe, I think. I-Lancaster House talks was the product of Fiji ama efforts ka Jimmy Carter. In Africa as a whole, he was a friend to Africa, unlike amanye ama administration. Even lalapha ayengani ukulandela American policy, he was much more magnanimous.
Mnumzana Mkhululi Ndabambi sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika ubesecingweni le Studio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Selokhu sikudaba olufanayo, abantu eZimbabwe bakhala labeMelika ukulandela ukubhubha kwayengumongameli uJimmy Carter. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abalandela lokhu bancuma konke lokho okwethulwa yiCarter Center. Omunye wabo umnumzana Evidlela Ncube, incwadi kwezombusazwe.
Lanxa ube sekhulile seleminyaka elikhulu ukwedlula kwalowa engumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo 70s ukuncedisa ukuletha ukuthula. Wazi waletha ukuthula uphakathi kwe-Israyeli leGibhithe. Wasebenzela amalungelo abantu, wayenza ukuthi umbuso eMelika ukhangele kakhulu amalungelo abantu emhlabeni hayi ezenotho kuphela.
Uyaphambili uNcube ekhuluma ngemsebenzi kaCarter esephumile esihlalweni sokuba ngumongameli weMelika.
Lanxa esephumile esihlalweni ngokuba wahlala itheme yodwa nje, wasebenzisa inhlanganiso yakhe ebizwa kuthiwa yiCarter Center ukugijima umhlaba wonke jikelele ekhuthaza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kube lokuthula emhlabeni. Wagcina ethola iNobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe emalungelweni abantu lokuthula lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke ungumuntu oza abantu abanengi abathandezwa ukuthula namalungelo abantu abazamswela kakhulu.
Umnumzana Greta Spanda incwadi wezombusazo uthi uCarter wancedisa ukuthi eLizimbabwe lithole uzibuse.
IseseyiRhodesia onguyena ngomunye wabantu enza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uCarter. So ngumuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho, simbonile futhi njengomuntu omdala ukuthi khona ungenile futhi wabakhona ukuthi apromote i-peace ku-Africa yonke, apromote i-peace kumhlaba wonke jikelele.
Ilunga lebandla lezapho umnumzana Mathis Fanda uthi uncuma imisebenzi emihle kaCarter.
UJimmy Carter wase-America, indoda eyayiyindoda emadodeni eyayisazi ukubana ihlanganise abantu ukubana umhlaba wonke abantu bangaxabani, abantu bazwisisane njengabantu basemhlabeni, bengahlali besilwa begolombana, kuhlala kuyizimpi. Ngakho ke ngaleyo ndledwa sikhala sonkeni le muli yakhe labase-America ukubana hayi indoda isitshile, kuhambile indoda ndoda emadodeni.
Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi uCarter wayeyindoda njalo wayetshiyene lezi inkokeli zeMelika.
Sayazi bevele beyincoma beyibiza yona uSunday school teacher, umbalisi wezenkolo wakuthatha khona kwana wakufaka ekubuseni kwakhe eAmerica. I-presidency yakhe ibigcwele inkulumo zokuthula, inkulumo zokwakha, inkulumo zokudlelana, okuyinto eyayenza wagcina ethola ke isiqeqesho Nobel Prize ye-peace. Sesibonile abanye ababuyileyo, abanye baze baphiwa amabizo kodwa ngamawomongazi abavele bethanda udlwangudlwangu, bethanda ukwenza lokwana sikuthi ngesikhiwa yi-bullying. Azange sikubone ubaba uJimmy Carter.
I-Carter Center iqhubekela phambili ihlolisisa ukhetho emazweni atshiyeneyo njalo lokulwisana le mkhuhlane efana le Guinea worm. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami Jesus Banda.
Intatheli izindaba ye-VOA uKane Parabau yaloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli njalo kanye langesikhathi esesuke embusweni lapho esebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele lokuthi kube labohulumende bakaZulu. Owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo ubesele minyaka yokuzalwa elikhulu 100. Intatheli izindaba ye-VOA Ken Farabau waloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli kanye langesikhathi esesukile embusweni lapho ayesebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele kanye lekubunjweni kwabohulumende bentando kaZulu. UJimmy Carter wathengena embusweni mhla ka-20 Zibandlela ngomnyaka ka-1977 wethembisa ukubumba uhulumende omuhle njengoZulu weMelika.
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake.
Akula obunye ubuhle obungedlula usuku lolu lapho esiqala khona ukulungisa uhulumende okhululekileyo okhuthaza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Waqhubekela phambili esebenzela ukuthuthukisa amazwe omhlaba laloba esephumile embusweni njengoba waba eWhite House okwesikhatshana. Wathola isicoco seNobel Peace Prize njalo wakhokhela inhlanganiso ezimeleyo eCarter Center eyayikhuthaza ukuthula, ukulwisana le mikhuhlane kanye lokunika abantu ithemba lakusasa.
I look upon the Carter Center work as an extension of what I try to do as president.
Ngibona iCarter Center ingxenye lokho engangizama ukwenza ngingumongameli.
UCarter wangena kwezombusazwe ngesikhathi kule mikhankaso yababelwela ilungelo loluntu ngama-1960s. Waba kudalela ephalamende eGeorgia engakavotelwa ngomnyaka ka-1971 ukuba ngumphathi wesabelo lesi.
I say to you quite frankly that the time for racial Discrimination is over.
Engilitshela khona ukuthi isikhathi sobandlululo sesiphelile.
UKhatha owayengaziwa kangaka kwezembusazwe elizweni lonke eMelika wagcina esesiba lodumo okwenza waba ngumongameli ngomnyaka ka-1976 kulandela ukunqoba kwakhe uGerald Ford owebandla lama-Republicans.
There had been four wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years with the Egyptians and the leadership supported by the Soviet Union. They were the only country that could really challenge Israel militarily.
Nathini siba ngumongameli kwakwaba lempi phakathi kwama-Arabs lama-Israels. Eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edlulayo, amaGibhithe ayesekelwa ngaleso sikhathi ngele-Soviet Union. Kwakuyilo lodwa ilizwe lalimelana lebutho le-Israel.
Kodwa kwaba lenguquko ngomnyaka ka-1979 ukuze kube lo mvukela we-Islamic Revolution kwele-Iran okwenza umbuso wakhe ukhangelelwe phansi. Ababetshengisela kulelo lizwe abohlobo lwamashite bangengqula usha owayesekelwa ngelemelika owabalekwa elizweni leli. Ababetshengisela bangena ngenkani esigodleni semelika eTehran bathumba izizalwane zemelika ezingamachuma isithupha lasithupha 66 kwathatha isikhathi eside kuba kukhululwe abalitshumi lantathu 13 kuphela. Ngomabasa ngomnyaka ka-1980 uKhatha wavumela ukuba ibutho leMelika lihlenge abathunjiweyo. Lokhu kwehlula njalo kwabulawa ababekubutho abeMelika abayisitshiyangalombili. Wathwala nzima uKhatha ekhaya ukuguguteka komnotho kanye lokuncipha kwamathuba emisebenzi kwenza ukuba umnotho welizwe udonse nzima okwazondisa abantu abaningi okwadala ukuba anqotshwe nguRonald Reagan owayemele ibandla leRepublican Party kukhetho lukamongameli. Mhlaka 20 zibandlela ngomnyaka ka-1981 uReagan engena embusweni ele-Iran lakhulwela ababethunjiwe. UKhatha owayenqotshiwe njalo emadolonzima wabuyela esigabeni sakhe ePlains lapho asungula khona uhlelo lokuba le ndawo yokulondoloza imbali iPresidential Library.
I envisioned to be a tiny thing where I would have an office and some nice buildings in Atlanta.
Nangibona engani kuza kuba into encane lapho engayenza kuba le office kanye le ndawo enhle edolobheni leAtlanta.
Kodwa akuzange kube njalo yaba lesisindo kokuthi iKhatha Center yaba hlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho emazweni athiyeneyo njalo yaphinda yaba ngumlamlankunzi kudaba lokusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear. IKhatha Center kuze kube namhlanje ikhuthaza amazwe ukuba alwisane le mikhuhlane etshiyeneyo emazweni athuthukayo izama ngamandla onke ukuba kunqotshwe umkhuhlane we-guinea worm.
There's only been one disease in the history of humankind ever eradicated, and that was smallpox more than 30 years ago. So guinea worm is going to soon be the second disease in history to be wiped off the face of the earth.
Kulomkhuhlani odwa eminyakeni ngamachumi amathathu edluleyo owaphela du i-smallpox sifuna ukuba le guinea worm layo iphele emhlabeni wonke.
Imisebenzi kaKhatha yenza ukuba afike e-Oslo kwele Norway ngomnyaka ka-2002 lapho aphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize.
When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly satisfied to have a legacy based on peace and human rights. I mean, who would?
Ngathi ngithola isicoco se-Nobel Peace Prize kwakuyimsebenzi ye-Carter Center. Ngakho-ke ngiyajabula ukuba ngizakwaziwa ngemsebenzi wokukhuthaza ukuthula lokulwela ilungelo loluntu. Kambe ukhona ongekwa uthakazelela lokhu.
UKhatha ophile waze wafika iminyaka elikhulu wake wahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane ekhanda ngomnyaka ka-2015. Ukungaphili kahle kwenza ukuba ahlale emzini wakhe ePlains njalo wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi eside engangeni emphakathini ngoLwezi ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi kungcwatshwa umkakhe uRosalyn. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Korea lisesililweni sokufa kwabantu abafika phose amakhulu amabili 179 abatshabalale engozini yokuwa kwendizamtshina ye-Jeju Air ewele eMuwan International Airport. Isiphathamandla ezibona ngokuphapha kwendizamtshina zitshela abezindaba abe-Associated Press ukuba sezihlolisisa ukuwa kwendizamtshina le etshe yaphela du. Ibithwele abantu abedlula kancane ikhulu lamachuma esitshiyangalombili 181. Kuphephe ababili kuphela engozini le. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amapholisa kwele Kenya namuhla aphosele abatshengisela emigwaqweni eNairobi intuthu ehitshayo. Abatshengiselayo bathi uhulumende uthumba abaphikisayo nsuku zonke njalo uvalela abanye babo isikhathi eside entolongweni ye-remand prison bengathoniswa amacala ababhekane lawo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezempilakahle namuhla sihlaziya udaba lwamafutha asetshenziswa ngabantu abalejwabu elimhlophe okumele bewasebenzise ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi kabenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emba amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our theme of the year was prevention is better than cure. Lokhu kufanana nomuthi, kumbeni ngithi lamaphilisi, kumbeni ngithi awe BPC, but we cannot do without this. Thina abantu abaphila le albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjenge zimplats, I want to say thank you kakhulu ngibonga izimplats. It have been so kind to us. Besinikeza amafutha throughout the year. Anje, kumbe the years until now. Anje sokukudala libuya lapha abanye vele. Belibuya lapha lithwela amafutha. So izimplats have been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us. And
Gumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arranger between $10 kusiya phezulu. Arranger between $10 kusiya fika kubo 40 engxenye. Depending on ESPF phakathi kwegabha lona leli ukuthi ESPF enganani. Ingaba ngu-SPF 10, kumbe no-SPF 30, kumbe no-SPF 50, kumbe no-SPF 15. Kuya ngokuthi ESPF phakathi kwegabha leli inganani. Yikho okunye okukhonsidwayo ukuze bawadurise. So akatholakali lula. It's rare ukuthi wathole echiphila wakho.
Unkosikazi Nokuthula Mpunzi olengane elejwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplants.
Singazi njalo ngoba khona amafoforo sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo elesicoco se-Mr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika, $20. Odokotela bathi aqhakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siyamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama albino o abantu abalebala abalayo leyo melanin. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo. Babe sengozini imvukuzane ijwabu. Imvukuzane eyohlobo lwe basal cell carcinoma lolwe squamous cell carcinoma. Ikho abantu abalebala kumele begcobe amafutha okuzama ukuzivikela kule ultraviolet light.
inhlanganiso ebona ngezempila kahle eWorld Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 19.977 million abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9747 abanejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2025 ngethemba elitsha. Bathi mhlawumbe kungaba lenguquko empilweni zabo, ikakhulu kumathuba afana le emisebenzi kanye lamabhizimusi. Intatheli ezindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usithelela loludaba ngokugcwele.
Kube lenguquko kwezombusazwe bengakhangelelwanga abantu abaningi lonyaka, abagoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bethukile abanye ngoba bebengelaqiniso yokusasa yabo kulandela ukungena embusweni kwahulumende omutsha. Kodwa ngemva kokuba uhulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Duma Boko etshengise ukuthi kasoke ahlukuluza abokuza, kulethemba elihle kwabeZimbabwe ngesikhathi bengena kumnyaka ka-2025. Umnumzana Agri Moyo okubhizimusi lokulima uthi ukungena kukahulumende omutsha kubafake isibindi bengabantu beZimbabwe.
U-2025 usipha ithemba lokuthi ukuhlala kwabantu beZimbabwe eBotswana kungahluka kule minye iminyaka. Khona nje kuya kusehluka ngokubana ithemba likhona. Singakhangela sibuyele emuva kumongameli ophumileyo. Waphuma mgcike ethi abantu beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bangene eBotswana bengasebenzisanga ama-passport, basebenzise izithupha.
Umoyo uthi noma nje bekule usifiso sokuthi abasebenza emsebenzi ezindlini kanye lemaplazini labo benanzwe ngephansi kweholo le-minimum wage elibekwe nguhulumende, kuyathembisa ukuthi kusasa ingcono kwele Botswana.
Lokusipha ithemba ukuthi umongameli ongenileyo uqhuba phambili amalungelo wabantu, ukuthi abantu abaphathwe ngendlela bazuze imfanelo. Kungakho-ke ngaleso sizathu kwenza sibe lethemba ngoba ukuba ngomela amalungelo abantu kwakhe engumongameli uza kufuqa ukuthi okunengi kwangikhona kwenziwe.
Ibandla likaBoko elambulela for Democratic Change laba lokuqala unqoba elalibusa eleBotswana Democratic Party selokhu eleBotswana lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. Unkosazana Sindiso Spanda laye uthi okwenzakala ngemva kokhetho lukaMfumfu kunika iningi ithemba lokusithuthukisa.
Kulokuthula ever since kusiba lama elections ngo-October kuwona lo umnyaka. Kulokuthula nje kutshengiselela ukuthi hayi lathi silokuthula sikhangelele nje ukubona umnyaka omutsha ozasiphathela okuningi njengesifiso sikahulumende weBotswana okuthi uzasilungisela amaphepha kulabo abangala maphepha okuhle.
Kulentsha eyaphuma kweZimbabwe layo siyadinga ukuziphilisa emazweni afana leBotswana. Omunye wabo ngu-Athwel Mamvura ohlala eHabron yena othi ukhangelele ukuthi uvule ngamathuba kwezamabhizimusi kanye lezemsebenzi.
What you are expecting is to get more opportunities, more better opportunities.
Noma ngikwelinye ilizwe engikukhangeleleyo ngingomutsha ophila phandle kwelizwe ukuthi ngithole umsebenzi obhadala imali engconywana, njalo ngikwanise lokuthi imbe lowibhizimusi eceleni ukuze ngenelise ukugcina abazali ekhaya.
Umnumzana Fortune Phakathi ongusomabhizimusi eHabron uthi bakhangele ukuthi kuvuleke kumathuba amabhizimusi ngemva kokubhekana lobunzima kumabhizimusi lonyaka.
Esikhangele ukuthi impilo mhlawumbe izoba ngcono kakhulu kunalokhu kade yikho khona ngenxa kahulumende omutsha osengenile. Sikhangele ukuthi mhlawumbe ama-business opportunities engathuthuka abe maningi.
Uphakathi uthi ithemba ngo-2025 ukuthi uBoko uzagcwalisa izithembiso zakhe zokuthi abeZimbabwe bathole amaphepha okusebenza lokuhlala eBotswana.
Njalo futhi sikhangelele le ndaba yokuthi umongameli njengoba ke watsho ngaphambilini ukuthi uzaba yenza isiqinekiso sokuthi laba angekho elizweni ngokusemthethweni uzabenza bathole imfanelo zokubana babe selizweni. Lokho kuzakwenza ukuthi mhlawumbe le economy iposteke, ngoba kusho ukuthi at the end of the day bazakwanisa ukuthi babhadale i-tax baphinde labo ama-business abo abe legalized.
Noma nje uBoko wathembisa ukunikeza abeZimbabwe amaphepha akafakanga insuku zokuthi lokhu uzafezwa nini, kulokukhathazeka kwele Botswana ukuthi leli nyathelo lilakho kubona sebelola imisebenzi labo kuza. UBoko yena othi kuqakathekile ukuze kwaziwe ukuthi abeZimbabwe batholakala kuphi uma bedala amacala, njalo ukuba khona kwabo kuyaphathisa ukuthuthukisa umnotho weBotswana. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, sanibonani sisebenza e-Studio 7. Bakithi lapha ngomunye wabalimi sithe sikhalazo esikhulu kuhulumende. Uhulumende kasinikanga inhlanyelo, uhulumende kasinikanga i-fertilizer, ingqolo yethu sifakile kasibhadalanga. Kanti manje silima njani singala mali, singela nhlanyelo, singela fertilizer? Siyacela ukuthi uhulumende kasinike imali yethu ngoba kuthi yena uthekala mali etshezi isebenzi zakhe. So kasinike yethu yena leyo ngqulo yesilimo esingafelwa ngabantwana. Izulu liyana, kwakuthiwa ye amanzi kakho edamu, amanzi asekhona ngoba izulu liyana. Sicela imali yethu siyiphiwe ngoba kathe sesisebenza sisebenze sibhadale ngomnyaka olandelayo kokuphela. Siyancenga.
Salibonani, salibonani basakazi bakaStudio 7. Okhulumayo ngumfoko amatibula obuye esiganda. Kambe into le yenzakala esiganda kusuka from January up to December. Abantu babulawa njengenkukhu. Khuluma nje leli viki kuselandi ikhefa lekhisimusi. Kojongwa ngale kulaba bafana abagwaziweyo batshona. Kodwa amapholisa silawo. Yisimanga engilaso ukuthi kanti kushiwa isiganda sale saba lomthelela bani amapolisi akhona. Inkinga yamapolisi sesiganda banathi imali zabafana labo bangotsheketshe. Kambe nxa kuyaba lezidumbu ezifika 30 ngokugwazana, amasotsha awekho yini ukuthi igovernment ilandeleli indawo leya? Iye amasotsha esebenzela laphana ngoba amapolisi abasebenzisa imidizo abantu bafa mahlayana njengenkukhu. Likubona njani kodwa?
Studio 7 ngiyabingelela ninjani basakazi bethu. Ngithemba nidlekazi Christmas. Sifisela ukuthi uNkulunkulu aligcine ningene futhi kumnyaka ozayo. Nami ngibingelele abantu abalandelayo lapha. Ngibingelele usisi wami uJangu nomzukulu wami uT, nosisi wami uNajuniya kuShitabataba, nomalume wami eBambazi uNachi. Ngithi nibe nenew year kahle. Onibingelelayo nguRichard Dube Bango eBambazi eChilukutu. Ngithi nibe ningene kahle emnyakeni ozayo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk. Namhlanje sixoxa ngemisebenzi kamoyi uJimmy Carter owayengumongameli wakwele Melika obhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa elikhulu. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlaba wonke ukhalela umdeni owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo. Abalandela ezombusazwe bathi uCarter wayeyindoda emadodeni njalo bemkhumbula ngemisebenzi yakhe egoqela ukukhuthaza inkululeko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.